ngomnyaka ka 2022 eBotswana lanquma ukuthi kungasathengwa ezinye izilimo ngaphandle kwelizwe ukwenzela ukuthuthukisa ezokulima kulelo lizwe. Lokhu sekuvulele amathuba kwabanye abeZimbabwe kakhulu abafundela ukulima ekhaya ukuthi bangene kuhlangothi lolu. Omunye wabo umnumzana Sipho Moyo wafundela ezokulima ekolitshini le eSigodini Agricultural College esigabeni seMzimwani. Umoyo ulima izilimo ezifana lamakhabe, umumbu, ibilebile liluhlaza, idelele kanye lamatamatisi duze komuzi weMurwa wona ubugcwadlana nje ledolobho leHaboroni. Uthi isinqumo seBotswana sokuthi ungasathengwa ezinye izilimo phandle kwelizwe kuyabaphathisa kakhulu ngoba belima besazi ukuthi izilimo zabo zizathengwa.
Kuyaphathisa kakhulu ngoba kuyabe kusinika amathuba amakhulu for ukumaketha. Ukuthi ungalimisa isilimo sakho fikuthwe uyabe ukwazi ukuthi uthatha lapha isilimo sakho ususa lapha usise endaweni enje lapha esiyothengiswa khona. Uyabe ungasele nama-challenges okuthi iflage iphrojuse yabulayo ngoba uyabe ukwazi ukuthi nxa uyivuna iya straight kuma-consumers bahle bathenge ungabile problem lokuthi uthwa into yakho iselelale kuyakuthisa nama-cost ngoba i-market yabe-forate available.
Uthi noma nje ukulima kulibhizinisi eletha inzuzo kule migoqo abahlangana layo.
Kudonsa nzima ngoba iBotswana iyachisa. Iyachisa ngoba lama-temperatures akhona that is very high, ama-heatwaves akhona. Into esala sihlangana nayo iminyaka yonke. But kuzama nje ngamandla wonke ukuthi sizame ukuhlisana nakho khonokhulu ukuthelela njengoba sithela ngama-drip. Sizithela nge-flood eceleni ukwenzela ukuthi i-moisture level ihlale iphezulu ingahlali iphansi kakhulu ukuthi izilimo zethu ziyavuna ngoba ngazi ngavuna sabe silahlekelwa ngamafuthi lezithelo zezilimo.
Njengabalimi bonke umoya uthi ukuntshintsha komumo womkhathi i-climate change iyabalimaza kakhulu okudala ukuthi balahlekelwe izilimo.
Kuyasi-affecta kakhulu ngoba ugcina kusiba nzima lokuthi i-planting program yakho uyimise njani. Ungazekelisa ngesizini edluleyo abezomumo womkhathi bebethembisa ukubana lo nyaka kusoze kubele lo mtshazo. So ngendlela zokuthi umumo womkhathi uyatshintsha labo bagcina bengasayenalisanga ukuthi basiphe okubambekayo okuza sigayide ukuthi ngezilimo zethu silimeni ngoba iningi lalilimi lamatamatisi lathi singilisilayo khonapha ngemva kokuthi lawa echayiwe lazohlangena mtshazo. So la sokuyi-4 years.
Omunye layo okubhizimusi yokulima umnumzana Mpumuzo Nyoni uthi wabona ithuba lokungena kwezokulima ngenxa yomkhathi otshisa kakhulu kweBotswana lokuswelakala nje kwezinye izilimo ezithiyeneyo.
Nangona tshisa kakhulu kubenzima ukuproducer umqando ngesikhathi somqando side siyaqanda kakhulu and then bese kusanzima ukuproducer and then sembona i-opportunity ukuthi if ungakwanisa ukuthi uproduce ama-crops analawa uphambana lama-weather analawa ngesikhathi selanga ngesikhathi kuqanda.
Uthi uba umuntu wokuza encintisana lezizalwane zeBotswana noma nje kungumgoqo akubahluphi kangako.
Ya khona kwi-challenge not at large but ukuthi uyabe ungakwazi ukuthi kuyini okuzayenzakala kusasa but in most cases kuleli lizwe labantu abakama-interest labo ukuthi bafunde khonokho okwaziyo yishare ulwazi.
Unyoni uthi umuntu uyabe engalahlekanga uma ikhethe ukungena kwezokulima.
Ye inzuzo ikhona ngoba everyone ukhangelela ukuthi ngabe kuphuma nje la kumele ibe lolutho olusetafuleni ukuthi uzakulanda what I going to eat. Emini kufunakala ifama, ntambama kufunakala ifama, ngaba ngumtshato ngaba kuyini kudingakala ukuthi kube lefama.
Ngesikhathi ehlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa kumhlangano oqhutshwa mnyaka yonke phakathi kweleBotswana leZimbabwe eBinational Commission, umongameli Mokgweetsi Masisi wancoma kakhulu izalwane zeZimbabwe ngolwazi lwazo olujulileyo kwezokulima. Masisi wathi kungenzeka ukuthi bakhulumisane leZimbabwe abanye bazophathisa njengabalimisi ukuthuthukisa isigaba sezokulima kweleBotswana. eleZimbabwe lalihlonishwa kakhulu kwezokulima ikakhulu ekulimeni umumbu emhlubuleni wangezansi kwezwekazi le-Afrika. Ngumqondisi Dubo wendaba zestudio 7 ngisabona kweleBotswana.